akula maricoles dube kwezRPF kithi akula maricoles usecretary general weZRPF uDr. Obed Mpofu kazange arikole muntu. iZRPF yaba le-congress last year yakhetha ubukhokheli obuyibo obukhona ubukhokhelwa ngupresident Emmerson Mnangagwa. I-congress yaba khona iparty iZRPF ilama-structures, so umuntu omele rikole abantu ngusecretary general weparty onguye owakhethwayo e-congress. So ngokunjalo-ke akulanto enjalo, lokwala liphupho nje. Ngumuntu laye kade zama ukuvala into leyana ema-recalls ozama ukungani uphuma lokunye kuyinto okungani uhambelana nento yama-recalls laye i-CCC. Kube kanti i-CCC nezanupief amaphathi amabili atshiyeneyo. I-CCC mina engikwaziyo ukuthi ayizange ibe ne-congress, yiphathi engenama-structures. Yiko engikwaziyo ukuthi nxa sebethutha labo abathuthayo bathutha lani, yinto ya
siyakuzwa kakhulu baba Gawule. Baba Mlalazi, wamphendula kolapho.
Uqinisile, eZimbabwe sokugcwela izigangi kwezopolitiki. Izigangi esezingenela izanu sezingenela le-CCC. Ngilesifiso ukuthi alibana laba oGawule bazibona lalezi zigangi ezingenela ku-CCC. Ngiyazi ukuthi uzaemphasiza ngendaba yama-structure, but i-point of interest isekuthini, kungani kathi laba abantu bejongwe abezani be-so interested ekuthini i-CCC ibe lama-structures? Phela abephulanga mthetho ngokungabi lama-structures. Bayapolitika nje badi izigangi zabo abangazisebenzisa, abantu abazilambeleyo ukuthi bagijimise i-program yezani eyokudistabilize. Phela kabaqali babonile besebenzisa umnumzana uMondlora, bamqeda politically kwaphela. Khathe sisebenza ngalo kuthiwa nguChabanga. Umfowethu siyamazi, uGawule uyamazi, kodwa-ke ngenxa yokuthi ulambile sebethethe i-advantage abantu bezana.
Nanso-ke indaba khonapho-ke ingqobe kukhanya iyini baba Gawule? Uyatsho lapho baba Mlalazi uthi lina yini elihlokozi inyosi lapha, akukho okunye?
Hayi, angitsho iZANU-PF ayihlokozi inyosi. Inyosi zivele zisegcekeni, vele abantu luthi luyehla kuphela, luzehlela luyeya phansi, odlulayo zile zikhothela nje ngale ukuthi sisi uluthi lwakhona vele lupho ngugegeleza nje. Nenyosi zakhona zivalekile, akwazinto zishuzelwe umantwani lupho ngugegeleza, bangazitaphela odlulayo etaphela into engalamnikazi. Okukhona Gibbs, akula phathi emhlabeni ongaka mana kunike ngitsho ne-ANC uyayibona, even labo-AFF South Africa obalibanilota bama-congresses, kanti iphathe njani nala-structure? Right, nangu-ke sokukhona oCabanga sebekhulumile. uCabanga abantu bampika bathi uCabanga so-CCC namhlanje iCabanga oCabanga yibo ama-founders yamadoda asebenza kubunje iphathi le-MDC i-CCC babadrodoba abantu kulokuzeni ku-MDC ngale i-MDC yasungulayo babekhona oCabanga labo. Yikho akanto esikhathi sebephikisa bephikisa bathi uCabanga bamazi uCabanga umuntu we-CCC owe-CCC. uCabanga ngenxa yokuthi sebephume nempilo abaphume nayo bona, ngoba ne-interim arrangement ababa nayo ngesikhathi saba abanye lokube besithi bona into yakhona bayazi. Bathoni nabesitsho njalo kithi, bathoni okay, i-operate without the structure, iphathe njani engala ama-structures? Atsho party phela la iclabhu ingane iclabhu yabomama emakhaya ingane le-constitution emalayini ine-village ine-constitution ilokuzeni bani iphathe ngala constitution engala structure? What kind of a party is that?
Khonapho-ke Mlalazi, nankoke
engiwubuzayo kuyi one baba umbuzo ubaba uGawule, kathi izanu inani lama structures ewe-CCC ukuthi balawo kumbe kabalawo bona bangenaphi?
Ngiphendule
kuye phendula ngamafitshane sibili.
Ngicela ukubuza ukuthi hayi into yasingeni ndawo vele ngoba asina business ku-CCC, kodwa into esifuna singena esingenisa ngayo ukuthi kisiblame ukuthi yinto esibangela udubo lolo lesekuhlangana lalo. Kanti libano lwayo ibuchapha wokuthi alina-constitution, alinani, lithi li-operata nje limono lingakalutho. So kuza lihlupha khona ukuthi zama ukulicelisa ukuthi hhayi bahambani ku-congress likhethane kuhle. Kase singabe lithi sakuhamba ku-congress ngelani elindala, saba ne-congress yethu sakhethe zivani lomuntu kakwasimazi ngabe litsho njalo. Kathesi njengoba ningazange liye ku-congress, bahamba laba bayilwa i-interim arrangement baphuma lapho khona ukuthi iparty goyele phambili ucabango njengoba elilunga le-CCC siyakuphikisa njani khonoko
ye siyakuzwa baba gawule mlalazi lapho ugawule uthi ku-CCC ngutaphuthiye kuphela
hhayi akula lapho kungela taphuthiye khona ngoba ugawule simkhumbuze ukuthi kuzani ngulwana ndoda uzobhowa kwathi yitambo wakasendera esinjonge bangenze ngani bona bangcwene njalo bala yonke into yazi ukuthi kuzami lapha kusetshenzwa kanjani kodwa-ke ku-TPC ukuthi kakula structure kumbe kakula constitution ayisiyo business yezanu ukuthi ibe yiyo efuna ukukorrect-a kumbe ibe sithatha advantage ukuthi ingenele siyazi ukuthi badlale i-politics lokuganga nje ukuthi basebenzise abanye abantu njengana ngithilo mina kangizange ngisho ukuthi uthaba ngasimanje ugawule uyakwazi ukuthi uthaba ngisiyamazi sisebenzelayo kakhulu kusukela kudanga especially emasinoth so-ke ngumuntu esimaziyo kodwa-ke ngenxa yakuganga kwabantu uchabanga ufana lalo ungamla osuke esevela ethi serikhola ama-MPs ezami yikuganga esikhuluma ngayo